Inhlanganiso ye-Federation of International Football Association kumbe i-FIFA ngolwesithathu yethule uluhlu lwabonompembe abazaphatha imidlalo yeqoqwe ngaphansi kokuqondisa kwayo lonyaka. Njalo akula ngitsho loyedwa unompembe waseZimbabwe okhona. Lokhu kungenxa yokuba ilizwe leZimbabwe limiswe ukuba lilunga lenhlanganiso ye-FIFA nyakenye, njalo amaqembu alo kanye labantu balo kabavunyelwa ukuphatheka kunhlelo ze-FIFA. Intathelizindaba yezemidlalo uNesh Mgogwera uthi lokhu kuzaphazamisa kakhulu inqubela phambili yabonompembe elizweni.
Udaba olokuthi ama-refs eZimbabwe asavunyelwa kumbe asakhethwa kusuba ngase-FIFA ludaba olususa usizi kakhulu, ngenxa yokuthi ama-refs la nxa sewakhangele nxa eseyaphuma phandle kwelizwe abefaka ilizwe leZimbabwe esingathi kumephu kumbe esibangeni saphezulu, njalo abekwanisa ukuthi labo befike esibangeni saphezulu. Lokhu kutsho ukuthi ama-refs ethu asakwanisa ukuthi ngesikhiwa befike ku-full potential ukuthi labo bekhanya betshaya impembe esibangeni saphezulu, kutsho ukuthi bazaba limited ekusebenzeni kwabo.
Wayengunompembe uReginald Bogali, yena osengumqeqeshi njalo osebenza eselizweni laseBotswana, uthi vele lona uhlonzi lwabonompembe abakhona elizweni alusafani lakudala, okokuthi sekungasetshenziswa leli thuba ukudinga abangcono.
Ukuze sibe laborefu kuFIFA, asiqaleni sime ukulwa khonaphana kuborefu ngokuthi lo ngumfana kabani, lo ngumfana kabani. Umfana olekhono kumele aphathiswe, avuthiswe, aye phambili. Kungakhathalekisile ukuthi ngumfanami kumbe ngumfana wakho. Khona kuyani ukuthi ngumfana kabani koko okusibulalayo. Singabuyela emuva sekhangela khona phana kusaseda botanga warima omkuna. Sasenza kuhle sibili ngoba wonke umuntu wayephiwa ithuba lakhe. Okusekumele kwenziwe nje ukuthi kuqalwe kutsha nje. Nxa khona kusenza be labana bakudala bebiswe futhi.
Umdlali wenguqu uLucky Ndlela uthi ukuze isimo somdlalo silunge elizweni kuqakathekile ukuba inkokheli zomdlalo wenguqu zihlale phansi zibone ngaso linye.
Mina bengifisa ukuthi kubakhokheli laphana belungise indaba zangkhona. Besikhalela ukuthi kube ngabantu abalolwazi ngezinto zebhora lezi, ngoba kunzima ukuthi umuntu ongelalwazi lezinto zebhora ayenze izinto zebhora. Endikho uthola ukuthi kusuka kube lokungahambi kuhle kwezinto.
Ilizwe leZimbabwe ilimiswe ukuba lilunga lenhlanganiso ye-FIFA nyakenye ngemva kokuba inhlanganiso ye-Sport and Recreation Commission imise umsebenzi ibhodi yeZimbabwe Football Association ekhokhelwa nguFulton Kamambo ngomnyaka ka-2021 ibethesa umlando ukwehluleka ukuqhuba umdlalo wenguqu ngemfanelo elizweni. UGift Banda nguye okhethwe izinkokheli zomdlalo elizweni ukuba khokhele inhlanganiso ye-ZIFA, kodwa inhlanganiso ye-FIFA yona ithi leZimbabwe lizavunyelwa ukuba lilunga layo lingabisela esikhundleni uKamambo labanye bakhe. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, ngingu Joseph Njanji.